lokho okuxoshwa ngokubona kwami issue nxa sikukhangele nje from a personal point of view, yebo kuyinto ebuhlungu nxa sikhangele ngendlela yokubana abantu ababesikhethile ukubana sibamele yiba sebevalwe umlomo, kabaseke ukukhuluma ephalamenti, you know, sibasimele, you know, amazwi abo lemibono yabo. This is an attack against democracy okulihlazo kakhulu nxa amanye amazwe emhlabeni esikhangele ekhangele indaba ze-rule of law, le freedom of expression. Kodwa ke ukuxoshwa kwethu asibelene ekuxoshweni kwethu la. Umuntu obhale incwadi yokusixosha kayisiye lunga lethu. Ubhale wathi yena ungu-secretary general we-PDP. Ungahamba uyekhangela uzathola ukuthi umuntu onjalo othiwa nguRukanda kakho ku-PDP eyakhontesta kuma-elections e-2018 ikhokhelwa ngobaba u-president uBiti. Kakho lowo muntu onjalo. Umuntu lowo siyakwazi ukuthi yena ubekhontesta eMaswingo under i-Rainbow Coalition. Emaphepheni kazange wathi yena umele i-PDP kumbe ekamayi Matibenga kumbe kabani. Kodwa yena uzenzele lokho, sibone ngani bethunyiwe ukuthi wena bhala incwadi leyo thina sizayincamekela ngale bese sixotsha abantu laba abakhuluma kakhulu. Ungakhangela kuma-debate amaningi, bona laba abantu abaxotshiweyo qalisela kubo bona bana be-MDC abaxoshwa kuqala, kubuye kubona laba abakhona kathesi, uzathola ukuthi ngabantu ngobaba labomama kade bekhuluma kakhulu ephalamenti, bedibhetha ama-motions wonke aqakathekileyo bemele abantu. So osekwenzakele lokhu i-politics yakhona eyeZimbabwe eyokungafuni umuntu omele you know amazwi abantu.
Selitholile yini incwadi ezikhomba lokho kumbe alikaziswa ngokusemthethweni, njalo kuyini eselikumelele njengebandla, lizathatha nyathelo bani?
Okwakathesi nje singakatholi izincwadi, kodwa okwenzakeleyo ukuthi uspeaker wenze i-announcement ephalamenti, njalo wenze i-announcement engaphelelanga, kodwa sibonile ukuthi injongo yakhe ukuthi ubefuna ukuzirecola. So lathi-ke njengebandla siza kuhlolisisa sibone ukuthi manyathelo abani esingawathatha.
Siyabona ukuthi ibandla le-MDC Alliance libhekane lengxaki ezithile. Kulabanye sebesuka besiya kubandla le-ZANU-PF. Ungathi ibandla lokho liqinile yini lisiya phambili njalo lizamisana le-ZANU-PF kukhethu?
Ngokubona kwami ngibone ngazane ibandla le-MDC Alliance lilokho liqinile okuthi lingamisana le-ZANU-PF kukhetho oluzayo. Kodwa okukhona okumele sikwenze kubana kumele sike sihlale phansi si-organize ibandla lethu, sikhangele khonokho okwenzakeleyo sibone ukuthi siza kuphatha kanjani. Kodwa into engingakutshela yona ikubana abantu akade bevele bengamalunga ebandla lethu balokhu bekhona ngobuningi babo. Abahambayo labana abaningi ngabantu ungakhuluma ngabo Obed Good, ngabantu akade bevele sebehambile, abanye labo balezizathu zayo. Kodwa iningi lethu silokhu sikhona njalo silokhu silandela yena ubaba upresident uChamisa, senzela ukuthi sigcwalise izithembiso zethu bezane ezikumanifesto yesmart okwakuyiyo imanifesto yethu ngokhetho luka-2018. Ngibona ngani lokho hhayi yinto esizayenelisa njengoba sengikhululekile, sengi-free ukuthi ngikhampenele ubaba upresident uChamisa, you know, ngesikhathi sami sonke 100%. Sibona ukuthi siya-organize ibandla lethu.